Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2019 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwe amaningi aqhubeka ephathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho kodwa imibuzo yokuthi lonke uncedo luzahamba kahle lokhu ikhona.
Osokubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu be-opposition ukuthi bengaze baparticipate kulelu hlelo. Osokuhlupha ukuthi izinto ezidonethwe nemali ezidonethwe zizafika na kulabo abantu abahlelwe zingozi.
Abalaleli be-Studio 7 bazasipha imbono yabo abasithumele yona nge-WhatsApp. Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lokuhlaziya udaba lwamaprofita alodumo. Kungani abanye bekholwa izimanga zamaprofita ezikhanya zingasoqiniso?
Ukuthi kuphelo sisile ayi kungaphezulu kwamandla mina uthe nxa kwayenzakala imanga zezikhona so ngeke ngifakaze into engingayazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amazwe amaningi aqhubeka ephathisa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai esigabeni seManicaland kodwa imibuzo yokuthi lolu ncedo luyafinyelela abantu kumbe luphungulwa ngamalunga eZANU-PF ilokhu ikhona. Izolo ebusuku umphathintambo obona ngezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosazana Lindiwe Sisulu ufike elizweni ezokupha usowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo imali engamarand azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha i60 million rand, kwathi omunye usomabhizimusi wakwele South Africa umnumzana Patrice Matsope wapha i15 million rand. Kuthi ummeli wehofisi yeCanada eZimbabwe umnumzana Rene Cremonis uncedise ngemali engamadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$3.5 million ukuphathisa abayehlelwe yingozi yezulu emazweni amathathu agoqela iZimbabwe, Malawi kanye leMozambique. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Cremones uthi ilizwe lakhe lizancedisa langezinye indlela eZimbabwe kulandela umonakalo we-cyclone Idai emavikini amabili asanda kudlula. Ekhuluma le-Studio 7 eseHebron lapho akade engene umhlangano we-Canada Africa Conference, uCremones uthi iCanada ikhiphe izigidi ezintathu lengxenye zamadola ukuphathisa abathinteke ngengozi ka-cyclone Idai.
Well, first of all, I need to offer my condolences to Zimbabwe once again.
Sileta amazwi yethu endiduzo kumuntu zonke ezalahlekelwa izitoko kulesi sehlakalo. Imali le iphiwe inhlanganiso ye-United Nations kanye lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa.
Uqhubeke esithi ngaphandle kokuphathisa ezalwane zeZimbabwe kanye labeMalawi leMozambique, iCanada ithintane lezalwane zayo ezisebenza ezigabeni zeManicaland ukuze kwaziwe ukuthi abakho engozini.
Obviously one thing that's always of concern to us in the disaster is to know if there's Canadians
Obunyosi ukhangelayo isimo sezizalwane zeCanada ezisebenza endaweni ezifana leTanganda ukuthi sibone ukuthi azikho engozini. Thola imbiko evela kwabasebenzela inhlanganiso ezijeneyo ezifana leUnited Nations, ngakho sizwangcono ukuthi akulabo beCanada abasengozini.
Umnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi oqakathekileyo ukuthi imali kanye lempahla iphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo kanye labantukazana kumele zifinyelele lapho eziya khona.
Abantu baze ngobuningi kuhlelo lolu esibelalo oluyingozi, abantu abalahlekelwe izimpilo lakho konke abalakho. osokubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu beopposition ukuthi bengaze baparticipate kulelo hlelo. Osokusihlupha ukuthi izinto ezidonethwe nemali ezidonethwe zizafika na kulabo abantu abahlelwe zingozi.
Inhlanganiso kanye labantu kazana abahlala kule Botswana baphume ngobuningi kuyona le viki ukuphathisa ngokutsheneyo imuli ezifi yehlelwe yifu elimnyama ngemva kwesikhukhula esibangelwe lizulu lesiphepho se-cyclone Idai. NgingoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umlimi olilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Sweet Sweet utholakale efile epulazini lakhe eNyamandlovu kusehlakalo esikhanya ingani abambuleleyo bebefuna ukuthi kukhanye ungani uzibulele. Iphephandaba le-The Zimbabwe Independent lithi imuli yoyelipolisa lensitha ele-CIO umnumzana Peter Munetsi ongafa ngesikhathi kuhluthunwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ifuna incwadi ezikhomba ukuba kanti vele wafa njani. Okwamanje ke zulukandaba ke sizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasethulele wona nge-WhatsApp.
Salubonani, ninjani lonke basakazi. Igama lami ngokitso, ngizikwele Botswana. Mina ngithanda ukukomenta ngendaba ka-cyclone. Awa elizululele lana esigabeni sendaweni yaseManicaland. Kuyinto ebuhlungu kakhulu lokho ukuthi abantu basala besegcekeni, abanye balahlekelwe imphefumulo njalo abantu abaningi kakhulu. So sicele ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabalabo ngalosi sonesi sikhathi bewele lokho lionele lizulu elibawele uNkulunkulu labe sebesithi bona laba basele abesebaphephisa sethobe inhliziyo zabo. Lawa bekwazi ukuphila ngaphansi kwentando yakhe ngoba phezulu nokukho konke ekusemhlabeni kodwa uNkulunkulu nguye omkhulu kukho konke. Konke okwenzakalayo nguye okuhlelile ukuthi kwenzakalayo leso sikhathi. So kumele abantu bona labo bakwamukele kanye ke lonile labantu abaseZimbabwe boyonke bakwamukele lapho elingafikanga khona. Singathi kithi kasifika alifikanga ngoba alifikanga thina sihlakaniphile. Akwaziwa nxanye kwelinye langa lizabuya lapho elingafikanga khona. Kasikhulekeni siqinise uNkulunkulu abe lathi imihla lamalanga. Kuzo zonke izindlela esizihambayo kuso sonke isikhathi esiphila kiso insuku sozinsuku zokugcina uNkulunkulu sizothatha bakhe ngendlela ehlukeneyo abenze intando yakhe. Asikhulekeni ngendlela ephakemeyo uNkulunkulu asigcine njalo asiphephise kuzonke izindawo. Bona laba abaphephileyo khona le kufike khona uCyclone bangaboni ngathi bona bahlakaniphile kodwa kababonge umusa kaNkulunkulu, kababonge uthando lukamlimi ukuthi bona baze baphephe phakathi nakwalelo zulu elinile, izulu elikhulu ade libuya ngendlela lento ezihlukehlukene izinto ezikhukhula likhukhula lithwala izihlahla lithwala amantshe kodwa bona baphephile kuyintando kamlimi ukuthi umlimi azabasize baphephe entweni ezihlukene ezinjalo ezibuhlungu ezinzima. Kodwa khathi singalikhi ntambama umlimi kabe labo abagcine, khathi silabo abalele bendawo ezihlukeneyo balale labo abagcine. Ngiyabonga.
Ndivuka njani balaleli bakaStudio 7? Siyathaba lonke lisebenzise izimali zenu lichitha lisekela laba abawelwe yingozi. Sesimangalo uzindwangu lokho sokuhamba kusiyabangisana ukudla kwabantu abafileyo ukuthi ngabe kuyatshintsheka ngabe kufa bona. Sengifisa mina engikhulumayo ukuthi ngabe labo bantu abangakahambisa uncedo lwabo kodwa sebeluqoqile bengasaluhambisi phela selisazi ukuthi lihambisa lisiyanika abantu olungasozeliwe kulabo bantu lineli bakhangeleleyo. Buhlungu kakhulu nxa sikhuluma ngento enjengaleyo thina sikhalela abantu abafileyo esimanimani andasihlobo shipping and that store won't come a but go to and Bushung, Abalawa and Tabafile. Same man, I haven't come by COVID keeper Zogu, Twalu, the same senior, Wang Sanigila and Tabafile. If you're shooting, I belong, Araham, Sugu, Dakata, Utsin, a pair at Maji, I will sang a pit, who keep Maliakung as I see Lapo when she's your catch or corner. Susa, who to get a tattoo on Mutong, I saw a long nigger. Now I'm not a cold. Not to Volan Susa Conapa.
The ninja and tongue are made in Indian was to the seven. Hey, Utava, Lolo Bill Kulumangal. I'm born with the Queen is with the hours of a 37 Mamu Peggy. Mova, Bonabanga's vendor of Alapa Vanuk selector in seven Vaketa, Gunabanga Funi, Yalova Funa Madi Epezo. Tina Uso Gola. Sugasbe as singer Kate, City Loma and Jogu for Gile Logo was a stolo Caesar Atom Ten, a car. Malay and Lagos or Tolo Tabellum Lab, Palogo Wins, Mava Wesinin Daukungaya, South African, a Funum Sevens Batauk, Ofigum's Babuin, Batukona, Pumbe Ufile, Umozan began Batukonum Seven. So La Babellum Vane. Mamkajelo and Abam Sala Yula. Mova Bayaz Uti, low way upon those of Unimal and Lushua. Ungazumni, Sevens, on Sima, Uso Wenza, Mova Munto way upon Legala choice. Lava and Jalovana Malumira. And the Ungapega and Jangan Davens Yanga Providence Fund, Imali Lazes Banjo, Liz, Uma Wapan, the Western State of Sula Ama paper. Engabe ngapheleleyo awukhona ukuzithola sala kubo lezo imali kodwa laba bengabanikazi bekhaya lapha awutholakala ukuthi bazosifuna imali lezo ngendlela yonke abayikwanisayo baze bazithole ngaleyo ndlela abelungu laba amakhampani labo banokokwenza okungaqondanga uma kuyilokho okuthiwo ngama-leadership. Yebo bacho ukuthi ababuya phandle babamoshayo phakathi la. Lokhu angikwali. Ngikubonile lami. Ngike ngahluphana nabelungu ngendaba zemali zazafikisana enkantolweni. Uzothola ukuthi abaningi abaphakathi ngama-South Africa but sebesiya ngama-tribe ukuthi i-tribe leyo nje yeningi kakhulu. Ubona abane-percentage eningi kakhulu bayamosha. Bamosha ukupheleleyo njalo ibona futhi abenza ama-syndicate nalaba bekhaya. So ngezinye indlela bengasigcona sali yebo abanye bethu bakwenza okungalungayo. Kodwa ayisiqiniso. Iqiniso ngelokuthi bona uma sebesiya kuma-election bengakhampeni ngabantu baphandle. Ngoba kuzasuka konakale ngamandla. Laba bantu abalapha eJoburg uma sebethwe. Bethe baqala into yabo kababuyele emuva njalo bavulala bayachisa labafazi abafazi bathola bekhona kule into beyenza. So uhulumende bemele ukuthi ahlale phansi owekhaya nawalapha emzansi babonisane ngodaba lolu lulungiswe ngokupheleleyo ngoba into yangibona kahle kahle ayingeke iphele kuhle njengobana siya kwi-election.
Aqinisele umuntu believe gawo dot yomuntu lo khuluma irubbish uphe ekhuluma into enukayo defending right kanti sibaba kwabo kudla bangazi ukuthi kuvela ngokudla ukudonethwa ngabanye abantu bedonethele isizwe seZimbabwe kodwa bona bekhona bengukhulumende ongelanto abayenza uhulumeni bayenzela abantu beZimbabwe ukuba lento abazi ukubatshontshela futhi ekhuluma ukuthi kwaze kwathi nekhuluma into ezingekho lo into ayikhuluma believe gawo lengabomnikeza ithuba kakhulu ngoba into ayikhuluma isizwe ubuhlungu kakhulu.
And what you think about what you think about the end of the church? Yeah, end of the church is. They are super, but we are still even if I believe, our profit is a manga. But it is a kete. We have a profit to a manga. This is the same as Lie engine, no low kuluma, la we are ones who wins the intos among, la unja consumes intos among, you see. So, I'm a churchy, I will out the enough of Banjan. Now, with a lot of my churchy, it seems to sound a value by people. lo vati ngupul kagama awati yena uvalile amachechi wabe screener kaso unkulunkulu amachechi ngakankulunkulu aso ka president okholwayo kakhole lapha akholwa khona unkulunkulu ngiye ehlulelayo not wena umuntu ongo umuntu onje angeke uyehlulele cha
sawubonani basakazi baka studio 7 likhuluma lo Eric eGoli South Africa ngiyalibulisa ngithi nomsebenzi lo oyenzayo ngithi phambili ngawo muhle uyabukeka uyasijabulisa ngoba lisenza wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani ngasezweni lethu ngiyabonga
wazwile ke amazwi abalaleli bethu abathumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 okakathesi ke kasikhangelene ezinye indaba kuyisiphithiphithi ebandleni eliphikisayo elama-Democrats ngapha kwele Melika phambilini kokhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo kulamalunga adlula amachumi amabili lane azancintisa kukhetho lwama-primaries andubana ozanqoba abhekane lomongameli Donald Trump. Okuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni nguye ke sixoxelayo kudaba lolu ke sizwe imbono kamnumzana Raphael Mthombeni.
Angibona ngathi kutshekile kodwa ke ngathi kulungile ngoba i-democracy iyabifuna khona konke ukuthi abantu bahlanganise ngoba laba okuhle kwakhona ukuthi ngikhona beza kuya kukhetho olungolwabo lwabo kuthiwa ngama-primaries lana okutshengisa ukuthi kuzaphuma yedwa khonapho simbone ukuthi ungabi.
Manje ngokubona kwakho ukhona yini othembisayo ukuthi nguye ozaphuma siyabona ukubana lo wayengumsekeli kamongameli owayesekela umnumzana Barack Obama umnumzana Joe Biden la ikhona ungathini wena nxa ubona abakhona labo ukuthi ngubani okhanye ngaba nguye ozancintisana lo Trump.
Ngibona ngathi kuzangena ngathi mutsha kulalo lanxa yena owayesekela engathi ulamandla okuqoqa abantu kodwa ngibona ngathi ukuhamba kwezinto sokumedlulele kulalaba abatsha abakhona abangenayo abafana lamankazana lamanje.
Ye, siyabona ukubana abesifazane bangani banenganyana nxa sikhangele kweminye iminyaka ungathini wena nxa ukhangela inani labo?
Ngibona ngathi kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi abesifazane basondele laphana ngoba ungakhangela i-America ibingathi ilizwe elisemuva kwabesifazane ngoba ungakhangela kubo-India sokwabe kwaba lo prime minister ongumama kubo-Britain ongumama kodwa lapha bebengathi abakuvumi kakhulu ukuthi umama laye ulekhanda elicabangayo elingenza izinto eziphumelelayo.
Okokuthi ulakho yini umuntu owesifazane ukuthi simbone ephumelela ngoba kukhethwa?
Ya, ngibona ngathi angaba khona nxa kukhangelwa nxa weqoqa kulaba abatsha esingathi thina ngama-millennials laba angahamba khona ngoba labo kabasakhangeli njengokukhangela kwabadala bakhangela ukuthi impikusasa yabo injani. Ngibona ngathi angaba khona njengalo weCalifornia lwana umama obekuthiwa nguHarris. Ya, ngibona ngathi angaphatha.
Kulesi phithiphithi siyasibona kodwa ungakuqathanisa lokwekhaya yini?
Ngeke ngikuqathanise lokwekhaya ngoba okwekhaya kuduma ngokuthi kuya kukhethwe kungakakhethwa. Asithi thina njengoba kungaba khona bekulaba bakade befuna ukuncintisa laphana ku-presidential kuma-elections ladluleyo. Labo bebe baningi befika kubo 20 khona ngale kodwa ke bekuhle kukhethwe lanxa bekhona uhlubona ukuthi iziphamaso nje kuphela kodwa ke lapha loba bebaningi kuzaphuma oyedwa ozafunwa ngabantu.
Ungathini ngendlela ezisetshenziswayo ukuthi abantu baze babone ukuthi hayi lo nguye esifuna sikhokhele nxa ukhangela okwekhaya asiboni kumbe ukuzwa nje ukuthi umkhokheli lo engaba elamacebo bani kodwa lapha siyabona kuyaphuma egcekeni ungathini wena ngakhona
lokho mbona ngathi into ehlanzekileyo kakhulu ukuthi abantu batshengise nxa ngiza kukhokhela mina ngizifake phambili lapha ngizitshengise ukuthi ngicabanga njani ngenzani ngicabangani zama-issues izindaba ezize eziphathelane labantu kuqakathekile kakhulu lokhu okwekhaya mbona ngathi kakufiki khonapho ngoba loba kungaba ngamapresidenti amabili angafuni ukungqikilana awafiki ukuthi kuthiwe lokhu anokuthiwe khona bake baqwaqwazane ngengqondo okuthiwa ngama-debates lokhuyana so sibonge ukungena nje singananzelelanga singakwazi lokuthi umuntu ozasikhokhela ngumuntu onjani ocabanga njani ozakwenzani lapha bayaphiwa lelo thuba
ngamafitshane ungathini wena ngendlela abantu mathupha abaziphatha ngayo phambilini kokhetho
lapha ngibona abantu bengathi bahlanzekile kakhulu nxa kusizwa kukhetho ngoba abantu bayanelisa ukuthi lo nyaka bavote bengama-Democrats nomnyaka ozayo bavote bengama-Republicans laba ama-Republicans avote engama-Republicans lo nyaka next year bayiguquka bavote bengokunye manje kwekhaya kumele uhlale lokhu yikho khonoko kuphela akula sikhathi sokuthi uthole ithuba lokuthi uzikhethele okufunayo donsela khonapho ekutheni nxa uyizano uyizano nxa uyi-MDC uyi-MDC nxa uyizaphu uyizaphu akula sikhathi sokuthi utshintshe uzize ukuthi ukhangele ukuthi ufunani empilweni yakho eza kwenza uqhubekele phambili.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxa la ecingweni ekhonapha-ke kwele Melika. Kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwabaprofita okuthiwa benza izimanga sigqiba ke ngengxoxo lonkosazana Dr. Sibanda owenkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance i-PhD Ministries ekhokhelwa ngozibiza ngokuthi ngumprofethi uWalter Magaya. Unkosazana Sibanda oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC wakhuluma ezimele le-Studio 7 kanye leminye imisakazo lamaphephandaba esanda kungena kuleli bandla engu-Asha kumbe igosa. Njalo encoma uMagaya kanye lamandla amakha athiwa ayenza izimanga athiwa yi-anointing oil. Ke sizwe ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi yena kodwa uthi yena elokhu eqine nko kukholo lwakhe. Asimzweni.
Izizathu zabe ziziningi but ngizakhuluma mina ngezami izizathu engizaziyo. Nxa ngikhangele even kusisekelo sombuso ukukholwa kuyehlukene, omunye lomunye akholwa ngalokho, omunye akholwe ngalokho, omunye akholwa ngalokho. Sivumelene sibhale isisekelo sombuso ukuthi ukukholwa komuntu eZimbabwe, umntwana weZimbabwe nxa ezizwa yena ifuna ukuthi alandele lolu kholo kukuye and kuyavunyelwa nje kusemthethweni. Ngabona lapho kuqala kuqakathekile ukuthi ngijoyine lelo kholo engihamba kilo, lelo prophetic, olule healing, olule deliverance. Lami ngabona ukuthi lami ngiyayifuna leyo healing, lami ngiyayifuna leyo process, lami ngiyayifuna leyo deliverance.
Wonke khonokho kokuqambayo akukho yini kumabandla lawana abantu abakhula bewazi kudala afanana labo-London o-UCCSA afana lamasabatha afana lamaroma
la amanye ama-churchi lawa akula kuthi siyawasola khonapho lapho engihamba khona lapho engithi ngiyathola i-process ngiyathola i-deliverance ngiyathola i-healing mina ngizele e-Methodist xa ngikhona khonapho ngiyahlangana leyo Methodist oweRoma ukhona khonapho, owe-Dutch Reformed ukhona khonapho, bonke babe bekhona besabathweni abanye babe bekhona but kulesikhathi lapha abazizwa labo ukuthi wathi ngihambe lami ngiyekuzwa le prophetic healing and deliver izikhathi ziyathiyana indlela ezenziwa izinto ziyathiyana kufanana nje lezi gqoko ngeke lokho besigqoka isigqoko sa-1960 uyatshintsha le fashion ngokuhamba ukuhamba so ukukholwa lokwenzakala kwezinto kwehlukene ngawo ufuna usulandele okubonayo ukuthi lokhu wathi ngilandele
la uyakusebenzela
ye umuntu nxa ukholwa which means what you believe is what you are going to yikho okuza yenzakala ngoba wena ungakholwa ngakho ngingakholwa ngokuthi mina lapha engikhona ngiyakholwa ngizwa ngikhudumala kuyangihambela ye khonokho engiyabe ngikulandile ngizakuthola ngoba ngiyakholwa I believe in that.
Kulabanye abaprofethi okuthiwa bayavusa abantu abafileyo, kulabanye okuthiwa bayenza abangahambiyo behambe, lakho konke nje. Ngokwakho usowakwakubona okunje, njalo uyakukhola ukuthi kuyenzakala kuhle kungela kuqilibezela.
Ngithi mina kuyaqilibezelwa kumbe kaqilibezeli, uthole lokho sokungaphezu kwamandla ami. Mina ngithanda ukukhuluma ngezimeli. Njengo masipanda njengo doctor sisipanda mina nxa ngingena ethesi laphana ngiyabe ngisokhuluma loNkulunkulu wami and nxa ngikhuluma loNkulunkulu wami ngiyabe ngikhona ukuthi angenzela zona ngesikhathi sonesi ukuthi kuvuswe lo sifile hayi kungaphezu kwamandla ami mina kuthe nxa kwayenzakala ngingangaze kwenzakhona so ngike ngifakaze into engingayazi.
Hello ke ngunkosazana Dorcas Banda oyibandla le Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries ekhokhelwa umnumzana kumbe umprofita Walter Magaya ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo esigqibela ke uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya abaprofita.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha ngiwenyukele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando omqotho iqome ngezinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombazana come standardana come ntombazana come standardana Comento mbazana, come sta la pala, comento mbazana, come sta la
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngebe ngunowa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa kule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo so
ngiqome ngizinqande ingoma emnandi ke ingoma kalipha okancube esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ekuseni kusasa hayi kusasa kusena silahlelo kodwa singadivana ke lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande, libe lempela sonto enhle.